lingalitshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lentatheli zindaba umxolisi Ncube osebenza eSouth Africa sihlaziya udaba legciwane le-coronavirus kulelo lizwe okuthiwa kulomkhakha omutsha kwaleli gciwane olobukhali njalo omemetheka lula. Sokubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane 39,501 kule-South Africa, kodwa kuyona le iviki ingcwethi zempilakahle zithi inani labathola leli gciwane belisehla kancane. Okokuqala, ngiyakwamukela uhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kweze COVID-19 lapha? Sibona ngani amanani ayehla, kutsho ukuthi abantu sebelandela na iziqondiso zokumisa ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Kuliqiniso ukuthi amanani e-COVID ayehla, ikakhulu nxa siqhathanisa lamaviki ambalwa adlulileyo lapho besesithola abantu abafika abo 21,000, 22,000, ifiki ibisidlalela kubo 20 something thousand, kodwa kulezi nsuku amafiga asesithi 12,000 ngolunye usuku, 13,000 ngolunye usuku, kanti izolo babe around 11,000, okutshengisa ukuthi imizamo kahulumende yokuvikela lesi sigameko iyasebenza, yikho amanani esehla kangaka.
Siyabona ukubana utshwala alusathengiswa endaweni eziningi, kuyanceda yini khonokho, njalo kunceda njani utshwala lugcina lusenzani abantu?
Utshwala abusathengiswa, lokho kwangena ku-level 3 uhulumende wahle wathi yena utshwala kakuhle buvalwe zonke indawo lapho buthengiswa khona. Yebo, bakhona abantu abangamahlongandlebe abebevele bebufihlile kumbe ababukhipha ngangudlu ukuthi babuthengise, kodwa ngenxa yokuthi babuthengisa becatshile, nalabo ababuphuzayo babuphuza becatshile. Kungakho akufiki kuleli siyanisiki izinga bese selibone lokuthi abantu sebephoka ukuphuza noma kuphi, beqeda lapho bangaziphathi kahle, begcine sebelahla amamaski, abanye ngabalwayo begcine sebesigwazana kumbe belimazana behanjiswe ezibhedlela. Ukuvala kotshwala nxa uhulumende yena ekhuluma kuncede kakhulu ekuthini izibhedlela ezikhona sezibhekane kuphela labantu ababuya begula i-COVID, kukanti ngalesani isikhathi utshwala bevuliwe abantu bebehamba ezibhedlela bengabagwaziweyo, abanye belimela, abanye benza ama-accident, abanye betshayiswe izimota, bedakiwe. Kungakho uhulumende uthi yena langesikhathi sekhefu kube kulutshwana kakhulu ukuthi kube labantu ababuya ezibhedlela begwaziwe kumbe bedutshuliwe kumbe njalo betshayiswe izimoto, okutho ukuthi imisebenzi kahulumende kumbe ithi imizamo kahulumende ngokuvala kwakhe utshwala isizile kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle balaleli.
Hello there. Umxolisi Ncube intatheli zindaba ebesixoxelayo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.